Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ona mgelane njabulo kweze kuseni ngolwesihlanu mhla ka 10 kuLwezi 2023 ngutabo kaNcube ezihamba phambili. Umnumzana Sengezo Chabangu ozithi unginobala jikelelo ebandla le-TCC ubika esexotshise njalo amanye amalunga edele lephalamende agoqela umeli wephelandaba msilikazi umnumzana Gift Ostalo Siziba. Abenhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba bethula ugwalo lwempumela yocwaningo lwesimo sokuthathwa kwezindaba eZimbabwe. Impi phakathi kwe-Israel leHamas iqhubekela phambili ngalesi sikhathi amazwe omhlaba kanye nenhlanganiso ye-United Nations bekhuthaza ukuthi imiswe okwesikhathana ukuze kuphathiswe abalimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Sengezo Chabango ozithi unobhala jikelelo ebandla le-TCC ubikwa esixotshise njalo amanye amalunga edele lephalamende agoqela umeli wephalandaba mzilikazi umnumzana Gift Ostalo Siziba. Lokhu kuphume ezincwadini eseziba sabalele enkundleni ezabulenjini. Ukuze sizwe okuningi ngalezi ncwadi sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabango umnumzana Khalipani Phukeni.
Kulawa ama-records ongibuza wona owabone lapha ku-social media bangicebule njalo ukuthi ku-program ka-AID ngithumela ke umlayezo kuye kuba kuChabango ukuthi akangazise ukuthi ngempela kuphela yikhona okwenzakeleyo noma yinto nje e-social media njalo uma okwenzakeleyo akwazi ukuthi angazise ukuthi lokhu kwenzakale nxano lokhu kwenzakale nxano kubanga ukuthi izizathu sezitshintshi. Kodwa uzokhumbula ukuthi ngesonto wenze i-interview no-forward to Ezra Chidobe. Interview uThisa wambuza ukuthi usazoqhubeka ama-records wathi ke izoqhubeka ngawo umhlaba ilizwe lonke nje jikelele ngokuthi into besicabanga ukuthi yenzeke kobulawayo yenzeke okwedlulisileyo kulizwa nalonke nje jikelele. So bengingakamtholi ukuthi ampendule bese ngicela obaba ukuhlanga akangitholele le information ayibenzi kodwa ngingakayitholi nje leyo information ngizocabangela ukuthi yani into ayikhuluma ngesonto ekhuluma no-Ezra Chiza kusho ukuthi mina ukuthi ngempela yona mayenzela ama-records.
Lo ube ngumnumzana Khalipani Phukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabango ozithi unginobhala jikelele we-TCC. Njengoba iStudio 7 ingeyameli icele linye siphinde saxoxa njalo lesikhulumeli sebandla le-TCC umnumzana Promise Mkhwananzi ngalolu daba.
Sibe sikhulu sihambile ecourt nje bukwazi ukuthi kuthiwa indaba zokuthi abantu bebekhola ama-MPs bezimiswe kubonakala ihluzi indaba leyi eyokuthi uChabango wenza into ezingesemthethweni erikhola ama-MPs engesemthethweni efaka ilizwe ebunzimeni obukhulu kakhulu kumele bebhada ngenhlalakahle zemali futhi kuphinde njalo ukhetho lwalwenziwe asasikhetho okumele kuphinde lukhetho lukamongameli ukuthi umongameli ubaba uChamisa nguye kumele abe lekhetho kuphinde ngoba nguwanqoba
abanye bathi njengebandla le-TCC kuyadingakala ukuthi libe livikela ivoti kaZulu kuyini eselikwenzile ngaphandle kokuya edale kulokunye yini na elikwenzile ukuvikela ivoti yabantu.
Sinasenze konke okusemthethweni ukube sivikele ukhetho lolu lokho sokufele kufanele abe umthetho ngoba lo uthiwa nguChabango indoda ayisebenzisayo amaketazi ayisebenzayo asuke wakhe into azenzayo it's a criminal activity ekuzulanto omthetho obabamba umthetho amapholisa kwamele ambophe amise ngoba kula muntu ovunyelayo kuze siwa ngeke ngithathe i-letterhead le-old mutual kumbe le-economic ngikhathi ukuthi akinto engiyifunayo ngiyekele kunjalo kuyafanana i-particular organization emele ivikelwe ngumthetho abumthetho kumele babone ukuthi lo osebenzisa amabekaikaaseyazo abantu amiswe wenza into ezinjani.
Lo ube ngumnumzana Promise Mkhwananzi exoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Abenhlanganiso elela amalungelo entatheli izindaba e-Voluntary Media Council of Zimbabwe bamanyanele ezinye ezigoqela oMisa Zimbabwe, Frederick Newman Foundation, le International Media Support, besethula ugwalo lempumela yocwaningo lwesimo sokuthatshwa kwezindaba eZimbabwe. Lolu cwaningo luveze ukuba kusukela nyakenye kuze kube manje lumsebenzi obhekane lobunzima wokuncindezelwa kokwethulwa kwemibiko. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umqondisi we-Voluntary Media Council of Zimbabwe umnumzana Lofty Dube uthi ucwaningo lubavule amehlo kulokho okumele kulungisiswe.
Besikhangela lapha ukuthi intatheli izindaba zisebenza njani, besicubungula sibona ukuthi ofuze kutshintshwe ekusebenzeni kwintatheli yikuphi. Sibebele umkhankaso omkhulu lapha besikhuluma khona intatheli izindaba abancane labadala bonke, sibona ukuthi sibonisane ukuthi senze kanjani ngendaba yokuthathela indaba esikuthi ngama-ethics, the state of media eZimbabwe. Kube le discussion enhle kakhulu. Abantu babuke imbono yabo ukuthi ngatshintshwa njani. Umcimbi omuhle kabi.
Umqondisi weZimbabwe National Editors Forum uNjabulo Ncube uthi ukhathazekile ngentatheli izindaba eziqila uZulu.
Hayi, siyalwemukela kodwa ngizwisa ubuhlungu ukuthi ngizwa kuthiwa intatheli izindaba zithatha imali kumasosi labantu abaphuma emsakazweni lemanyuziphepha. Ngemva kwalokhu ukuzwa khonokho, sizazama ukuthi lathi senze eyethu i-research around the state of corruption in Zimbabwe's media.
Umongameli webandla ele-Labour Economist and African Democrats uLinda Masarira obekhona kulumkhosi wokwethulwa kwempumela yalolu cwaningo uthi abasuthiseke ngendlela abesifazane abaphathwa ngayo ngokukhutshwa kwemibiko ezweni.
Linda Tsungirai Masarira, President of Labour Economists and African Democrats. Imidia yethu ayibhale kuhle indaba zilawo mama phakathi, kumele imidia yethu iguquke.
Umabhalane weZimbabwe Union of Journalists umnumzana Perfect Hlongwane uthi impumela yocwaningo izenza bazinuke amakhwapha njengentatheli izindaba.
Sijabule kakhulu ngoba lokhu kwenza ukuthi sizinuke amakhwapha njengentatheli izindaba, ukuthi kuyini okufanele ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi umsebenzi wethu uqhubekele phambili kungela mpazamo, kanye lokuthi thina singaziphatha njani lapho siqhuba umsebenzi okwenza ukuthi sizwe sakheke.
Isikhulumi samapholisa ezweni iZimbabwe Republic Police u-Assistant Commissioner Paul Nyati usola ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ezweni.
Lama journalist sibamba nisonke, siyazi ukuthi ama journalist nxa besebenza thina we will be saying bale watchdog rock. Njalo umsebenzi awawenza kumele siwunanze, hatshi ukuthi sihlale siqabana kumbe sitshaya ama journalist nxa besebenza.
Umkhosi wokwethulwa kwempumela yocwaningo lokuziphatha kwentatheli izindaba ungenwe izintatheli izindaba abaqeqeshi bentatheli izindaba ingatsha zikahulumende ezilobudlelwano lentatheli izindaba okugoqela amabandla ezombusazwe. Ucwaningo lwalonyaka luveze ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba kanye lokuphanjaniswa ngezombusazwe ezikhona ezweni okudala ukungaphumi kuhle kwemibiko. Yimele umsakazo weStudio 7 yiseHarare, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulemibiko esebulenjini ethi umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala webandla le-CCC usexotshise amanye njalo amakhansila omsebenzi. Lokhu kuza kulandela ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende kanye lamanye njalo amakhansili osekwenze ukuthi kuhlelwe ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhla ka-9 kaMpalakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu kanye lomnumzana Prince Edubeko Sibanda owebandla le-CCC owaxotshiswa ephalamende ngumnumzana Chabangu. Oqala lingxoxo ngumnumzana Prince Edubeko Sibanda.
Laba ke okuthiwa khona baimpozwa, angikwazi ukuthi ngabanjani ukuthiwa baimpozwa ngoba thi ngabi nanku ngiphandle ukutho ukuthi ngaimpozwa kumbe ngangiimpozwa ngubani. Iqiniso elikhona ukuthi lapha sihlangana lezigani esezihambe zahlala phansi zavumelana leZANU PF ngoba kuvele kuyazakala ukuthi iZANU PF yona ngokwayo kayifuni bandla eliphikisayo eliqinileyo elilombono ukuthi ingalisusa phakathi nakombuso wokubusa ilizwe. Bese bethola ke phakathi kwaleyo opposition kulabanye abazimiseleyo ukuthi hayi sikhona ukulincedisa ukubulala into yomphakathi.
Baphugen, uyamuza lapho Sibanda uthi hayi abantu omalabo laba ngabantu abahlala bengabantu ababhazukayo njalo bengabantu abafuna ukuthi babulale i-opposition, uvumelana la yini lapho?
Indaba le iqala mina bese ngengabizwa ku-Studio 7 ngingazokhulumela ubaba uThabang noma any political party ngangibizwe ngoba into eyayenzeke kobulawayo ngangizo kwase kutholakala ukuthi ngeshwa-ke vele into eyayenziwe kobulawayo i-leadership yethu ukuthi yayimbi. Sengizwa kabafowethu babohayi into le ngibotisa ukuthi imbi nale nto iqale kuthiwa kunabantu abalimpoziweyo kobulawayo. So ngempela iqale ngaleyo nje. Ngiwuphendeke umbuzo wakho ngithi okwezanu ukuthi ngithi ubaba uThabang usebenza lezanu kuyabe kunzima ukuthi mina ngikukonfirme lokho. Esengingakukonfirma maybe ngilokho engikubone kukhulunywa namhlanje ukuthi kuthiwe kule leadership ye-CCC ephezulu elwayo abalwela izikhundla abazama ukufixana over izikhundla. Lokho ngicabanga ngakukonfirma ngoba nami kukhona esengikubona ukuthi hawu ma sizokhupha abantu aba-imposiweyo bese sesihluleka ukuthi laba babe yibo ababephethe indawo bangene uhamba njani.
Ye baba Phugeni, laphana sikhangela kuko konke lokho okwenzakalayo, ngubani ophathiswa ngokwenziwa licele lakho koThabang laphana?
At least mina into engiyijabulelayo ikuthi angithi bonke labade bekhutshiwe bakwazile ukubhalisa. Kubuhlungu-ke ngoba kuthi sokuzomela ukuthi kube kusebenza ezinye izimali, kodwa njengoba bekwazile ukubhalisa sesizotemba-ke ukuthi abantu bazosebenza nzima ukuthi kuphindwe kubuyelwe. Bese kuyakhulunyiswana, bakhulumisane indaba le yenze njani ingaphindi yenzakale, ngoba kungaba buhlungu phela ukuthi kuphinde futhi kwenzakale kungabe sokuziwa ngabi, ngoba kuthiwe i-5 million phela ebekweceleni imali for le exercise le. Manje mazokuphinde kwabuya kwabuyela kumbani abantu futhi akade bekuthiwe kutho ukuthi bekungela sidingo phela.
Ba Sibanda, lingafuna ukumphendula yini laphana ubaba uBhugeni?
Umbuzo wakhe wokugcina, uyabona yiwo ozatshengisela ukuthi le nto abahamba beyikhuluma beyitshela abantu ukuthi hayi kwayimposwa kule zinto ezingahambanga kuhle ngamanga. Iqiniso elikhona laba ngabantu abasebenza neZANU PF befuna ukuthi bethathe imali, bethathe ibandla, then ibona bese besuta for 5 years. After that hayi akulandaba. Leyi kasonto yabantu, leyi kasonto yokuthi yebo ye kungabe kukhona lapho lalaphana lo msebenzi mkhulu wokufaka amakhansela ilizwe lonke njalo nokufaka ama-MP ilizwe lonke. Akungeke konke kwaba right, kungabe kuphambanisekile laphana lalaphana. Kodwa silendlela phela eyokuthi leyo nto ilungisiswe, ngoba ukukhipha abantu epaliyamendi lokukhipha abantu ekhanselini kabusoze kulungisise leyo nto.
Cela ukuthi ubaba uPhugeni asiphe amazwi akhe okugcina.
Ibuhlungu le nto leyi emsakazi kakhulukazi ngoba isiyenze i-fight e-real yaba weak eyoku-impozwa kwabantu abangasiyo bakithi ezigabeni zakithi.
Lo ube ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-CCC owaxotshiswa ephalamende ngumnumzana Thabang exoxa nomnumzana Khalipani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Thabang. Impi phakathi kwe-Israel le-Hamas iqhubekela phambili isingene kunyanga yesibili. Impi le iqhubekela phambili ngalesi sikhathi amazwe omhlaba kanye lenhlanganiso ye-United Nations bekhuthaza ukuthi
imiswe okwesikhatshana ukuze kuphathiswe abalimeleyo kanye lokungenisa usizo esihlengeni seGaza. Impi le ilakho ukuphazamisa inotho yeZimbabwe njengoba iZimbabwe ithengiselana leIsrael kanye lamanye amazwe asebenzelana lalelo lizwe. Sikhangele ezikhokhelayo namhlanje ekuseni kumaphephandaba achiyeneyo eZimbabwe. Iphephandaba leNews Daily bika ukuba uphenyo olwenziwe inhlanganiso eCommunity Working Group on Health iveza ukuba inani labantu abahlolwa umkhuhlane bephiwa impumela engayisiyo liyalisanda ngenxa yokuswelakala kwabodokotela labongi eZimbabwe. Lolu phenyo lubikwa njalo luveza ukuba izigulane eziningi sezigijimela ezibhedlela ezisebenza zizimele ukuyahlolwa ngenxa yokungasebenzi kuhle kwezibhedlela zikahulumende. Iphephandaba leHerald libika ukuba iCouncili yeChivi Rural District Council isithole inkampani ezasebenza layo ekwakheni uhlelo lwesola oluzalungisa amandla kagetsi ayisilinganiso se-50 megawatts eKilmarnock eduze leMashaba, okuyinto ezaphathisa iZimbabwe ukuthi ithole amandla kagetsi eneleyo. Ngokwamanje sesingena embikweni ethunyelwa ngabalaleli baka Studio 7.
Salbonani, salbonani bathandwa bakambimu, linjani? Linjani zimini zami, hayi thina saphila. Ngiyacela lami ukuthi libe lingisendela inews bakithi, ngiyacela ezesiNdebele. Mina ngicela ezesiNdebele ezolimi engilwaziyo ukululalela nduzwisise. Ngiyacela ngomusa kaThixo.
Linjani, linjani Studio 7? Nasi indaba kaChabangu. Chabangu ngangilandela ngisapota ngisithi mbe ngumuntu esithi ye ujamisa ufaka amashona koBulawayo. Yena phakathi kwabantu bakhe bonke sefake iNdebele liyi-1 wagcwalisa futhi bona abantu besishonile. Uvele uzamani usetshenziswa ngubani kanti kaphume egcekeni simbone.
Studio 7, linjani? Hayi, singajabula ukuzwa iy'ncwadi zethu zibalwa nathi khonapho. Ukuthi singajabula ukuzwa umbono esiyiletha ikhuluma. Mina ngikhuluma ngobaba uChabangu. UChabangu nxa engasumuntu odilizayo njengoba utsho kaPhukeni. Kungani engazange abe khona ngesikhathi samavoti, wacatsha ngesikhathi samavoti? Chabangu, nxa uthi ulalele, imali yobumenemene uyayidla ngesikhatshana esincane iphele, uzasala usulibhethu lomziki. And kulabantu abathethisa abantu be-3C bethi koBulawayo baphambanisa. Kanti baphambanisa ngani? Baphambanisa namhlanje uChabangu sebafakele ozibani banyana abangelasibongo izinisa la besambuka. Usebafakele namhlanje ayikhipha ukuthi izini yena ulophe ezibiza ukuthi ungaphansi ungu-3C. Ikhanda elikhona laphana ngelikaChamisa yilo athi uzalisebenzisana kathi kala khanda yena ezafuna ukusebenzisa amakhanda abanye. Uboyangeka, uyangeke Chabangu. Nxa ungumuntu okwanileyo yangeka ngoba vele uzayangeka ekuqineni kwakhona. Uzayangeka. Bakhona thina sibaziyo esasibabukele besenza yonke into yokuthunywa yokuthina, kodwa bagcina beyangekile. Ngingathaba nxa leyami ingangeni imeseji.
Studio 7, linjani basaza bahle abalaleli? Siyabonga indaba zakithi. Siyabonga indaba zakithi. Hhayi, zona uphephu ingafanela ukuthi iyasebenzisa uChabangu, ngoba izona uphephu uma sekuyento eyifunayo iyenza noma yini ukuthi iyithole leyo nto. and we want to pay for our coach and the other one down. We are going to get a chance and we to Elvis. Bana waye kulela kamnandi lwana umfana bambulala abantu bezwana uPF la abantu bezwana uPF abakhohla yeniwe uSatan abaduna labantu hliziyo zethu zibuhlungu lwana umfana lwa so izwana uPF ingakwenza khona lokhu noma nje thina ipolitics singayazi kodwa imisebenzi yezwana uPF siyayazi ingcolile labana abantu bakhohlakele kwenye indlela babi lawana abandla abashuta umsila loboya kodwa bona bayizinja
na Studio 7 Studio 7 nathi mina kulaba abantu bezimbabwe abasebathebelelele i-intelligence yami ifile ngihlule uku-investigate ukuthi uShabangu uzalwa ubani uShabangu usebenzela abantu usebenzela ubaba wakhe ngiyahluleka ukuthi iminyaka yonke le ndihluleka ukuthi ni-understand ukuthi uShabangu uzalwa ubani ake niyofunisisa ukuthi uzalwa ubani uShabangu usebenzela ubaba wakhe balingakwazi lokho nako-ke sekuyaphela manje ngemva kweminyaka emine enkangaza ukuthi uShabangu uzalwa ubani.
Studio 7 Studio 7 alisibaleleni nathi ama rekodi wethu nathi esiwafakayo. Hayi le nto eziwa yilo bathumbani lo uShabangu lo ya uChamisa ufanele abe yindoda aqine uJesu wathi bedla noJudas Iscariot wathi nabafundi bakhe wathi ukhona ozomhlamukela kanti umuntu ozomhlamukela nguye lo uThabanga. Qina ndoda, qina ndoda, qina ndoda, sime nawe, sime nawe Thabanga, sime nawe, sime nawe, sime nawe, sime nawe ndoda Jamisa. Ngeke sikulahle, ngeke sikulahle, sinawe ebuhleni nasebuvini sinawe. Maso kuhluli la awuzosithulela nathi ukuthi uhlulekile sibone ukuthi sizoqala kuphi sigcine kuphi.
Awu 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 enkundleni ake nilalele lapha bantu lingajongi liyengwangoThabangu lapha. UThabangu lo uzazakhathale ngokurikhoda ngoba iBulawayo ayisoze yafa yabuswa izanyo and esiyibhekile amadabu kandi la asefakwe othiwa triple C into esizayenza silamagama abantu bonke abhalwe nguChamisa yiyo esiyivotelayo le ekaThabangu le izathola zero njengomonzolo. Siyahamba noChamisa wethu abantu bayathanda umabathanda viva Chamisa viva.
Ye kuStudio 7 kuStudio 7 linjani basakazi labalaleli lonke. Ye kuloba waloke gqumgqumshelele yakhe lo siyacela ukuthi wabaloke sihloniphe kancane ngathola isikhathi siMthwakazi Republic Party siyazizamela sizamela abantu bakomthwakazi labo ngelinye ilanga maybe bengakhululeka ma umlimi engasizwela kulowo ugcile esiphansi kwabo kwamanje uzogxeka iMRP baba uhluke ukugxeka iZANU-PF yedivizi inotho etshontshela abantu baseZimbabwe kodwa uzogxeka iphathi ezinamayo nje iMRP ma uza kuthi ye sizabantu bemthwazi ngathi bazaliquma njani ilizwe bona basebenzisa isithupha seZimbabwe unkomo labo mgabe belwela iZimbabwe lo babeyisebenzisa isithupha zeRhodesia but anti balwe baphuma eRhodesia bangena eZimbabwe. So la bid lokho sokungenzeka baba siyacela ukuthi ukusihloniphe baba asithande ukuthi siwe sikuphala labantu bezipa thina waselihlonipha njalo baba bethu kodwa ma usisosisitshomola so uzayenza ukuthi singakuhloniphe baba siyacela ukuthi ukuphume ku-MRP uyegxeka iphathe njengeZANU-PF ehlunika ukubusa ilizwe ngobuqotho. Siyabonga.
Lawo bekungamazwi eno lina balaleli elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle. Kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Udaba olulandelayo luveza imibono kahulumende weMelika.
Kulezi qondiso ezintathu ezidingakalayo ukuthi uhulumende weCentral African Republic azilandele ukuze aphumelele ukuvikela abantu njalo kube lokuthula. Esakuqala ngumlando wenhlanganiso yamazwe omhlaba e-UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission, iMINUSCA, omela eleMelika kugatsha lomanyano wamazwe omhlaba olubona ngezombusazwe olwe-Special Political Affairs. Umnumzana Robert Wood uthi lanxa umumo kulelo lizwe ungavumi ukuthi kusetshenzwe kuhle, iMINUSCA isizamile ukuletha ukuthula lokuqinisa ezomvikela ngomnyaka odluleyo. Ibambane lohulumende weCentral African Republic labalwela ilungelo loluntu. Ukusebenza ndawonye lokuqinisa umsebenzi walabo abalomlando wokuletha ukuthula kubalulekile ngoba kunika amandla abezomvikela. Labantu beCentral African Republic njalo kuyasekela inhlelo zababusayo, kutsho umnumzana Wood. Isiqondiso sesithathu ngesokuthi abasebenza leCentral African Republic abagoqela iMINUSCA besekele inhlelo zokhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngomnyaka ozayo. Umnumzana Wood uqhubeke wathi sokuyisikhathi eside abantu beCentral African Republic bekhetha abakhokheli babo. Siyagcizelela ukuthi kubalulekile ukuthi abesifazana labasakhulayo baphatheke ngokupheleleyo kuzo zonke inhlelo zokukhulumisana ezizalandulela ukhetho. Isiqondiso sesithathu ngesokuthi uhulumende weCentral African Republic aqalise ukukhulumisana lamabandla aphikisayo lamaqembu ahlome ngezikhali ukwenzela ukuthi kube lokuthula njalo abaphikisayo balethe imbono yabo kulezi inhlelo, kutsho umnumzana Wood. Sikhuthaza wonke umuntu ukuthi akhethe indlela yokuthula. Abantu beCentral African Republic badinga isisombululo sodaba lwezombusazwe esizabangela ukuthi ilizwe libuswe kuhle. Ilizwe leMelika lizahlala lisekela abantu beCentral Africa, kugqiba umnumzana Wood.
Lawo bekungamazi aveza imibono kahulumende weMelika. Siziphethe nyebe zihamba phambili. Umnumzana Sengezo Chabangu ozitungu nobhala jikelelo webandla leCCC ubika esixothise njalo amanye amalunga edale lePhalamende agoqela umeli wephalandaba Mzilikazi umnumzana Gift Ostalos Siziba. Abenhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba bethula ugwalo lwempumela yocwaningo lwesimo sokuthathwa kwezindaba eZimbabwe. Impi phakathi kwe-Israel leHamas iqhubekela phambili ngalesi sikhathi amazwe omhlaba kanye lenhlanganiso ye-United Nations bekhuthaza ukuthi imiswe okwesikhatshana ukuze kuphathiswe abalimeleyo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini kuvoandebele.com. Olivalelisayo uTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.